Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 5 zibandlela 2022 ngu-President Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngikho kunzima sibi ngoba uma uwenze udrive izwelesina lamagodi lawa asetown uyakwanisa ukuthi igodi ungalibonikela amanzi ukuthaye imoto ibife ubuluze ukontrol kwethize imoto ekuzayigekeni ngenxa yamagodi la asetown. Kule ngozi sibe ngomgwaqo okhomuhle ikakhulu uma izwelesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu.
Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo. Besithi sokuyingozi enkulu ukushayela kulimigwaqo.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana nalezekhi ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi si-check-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abakhona yini, njalo kulabanye abarejista ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lokhu engaka-updatewa ku-system le-electronic.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abiwayeselobeyile iCommission yebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole voters roll. Kunabanye abadabuka eZimbabwe abehlala kule-South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okubahluphayo elizweni labo kunokuthi babelokhu besiyahlukunyezwa kumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo besithi isiyingozi enkulu emigwaqweni kanye lokubulala izimoto zabo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethula uhlelo lokulungisisa imigwaqo elizweni lonke jikelele, kodwa koBulawayo uZulu uthi lokhu akwenelanga ngoba khathesi isikhathi sezulu. Ingozi ezingaba khona edolobheni zibangelwa yisimo esibi semigwaqo zizakwanda. Umnumzana Mthabisi Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumtshayeli uthi sekuyingozi enkulu ukutshayela nxa izulu lisina ngenxa yamagodi akhona emigwaqweni.
Kulobu nzima sibi ngoba uma uwenze udrive izwelesina lamagodi lawa asetown uyakwanisa ukuthi igodi ungalibonikela amanzi lithaye imoto ife umbuluze ukontrol kwethize imoto edlula egcekeni ngenxa yamagodi la asetown. Kule ngozi sibe ngomgwaqo okhomuhle ikakhulu uma izwelesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu ngoba one imoto yabithelela engela balance kahle, so ubisi kwele godini sukuzi control kumbiwe ikulimaza. So kule ngozi eziningi sibe sikhangelane lapho.
Umnumzana Neluleki Mloyi umtshayeli wemota encane uthi akusela migwaqo emalokitshini amaningi akoBulawayo.
Ubuhlungu ubulula kufelwa ama-bearing, kufelwa ama-shocks, ukufelwa ngamataya. Abantu ngabe yazizama sibili ezame sibili ukuzivalela amaphotholo umgwaqo ufile. Izulu liyana khathesi vele uyabungabona ukuthi unyathela imoto inyathela ihamba ngani. Umgwaqo ufile madoda, singathi singalandela uluveve road akusahambeki vele kuluveve road ukuthi asitela mgwaqo sibili siyengena khona emalokitshini kubona intumbane lapha amaphotholo angikhona. Sungathola umuntu sibili igancekile phakathi sibili ngoba hayi.
Umloyi uqhubeke ethi imali ezithathwa kuma roadblock lezihlawulwa kuzinara kumele zenze imisebenzi wazo.
sikhangele zene izimali ezithathwa zena zikuma road block kumani bani kubani bani ngakuthi imali zonke lezana ziyakhulumeni asike sizame sibili ukuthi abantu bangabasilungisele umgwaqo umgwaqo ngabuyalungiswa manje kade singakhangela vele loba unabafaka kade besavala basafaka inhlabathi labana kade bezincede banceda nje abantu lawo kade sokuphezulu kwamandla abo ngoba inhlabathi kade ukuqeda uzulu ngalisina vele kusalisa inhlabathi yanikuchula lizwe so hayi kwezinye indawo akusanide ukuthi kuthiwa kuvalwe sokufuna ukuthi ngabantu bayagebha kutsha sibili bangani bayalungisela abantu umgwaqo ngoba hayi umgwaqo wasicela usibili siya ama-drainage ithawuni yabona izulu lize ligeze lize lingene emashopu tshengise ukuthi ama-drainage wonke abhlokha kumbe akula veni so ukuthi anguma-drainage lapho vele asicela ngenye indlela ukuthi singaqalisa ukugebha ithawuni kade sigeze ama-drainage so kwahlula kudala tsho ukuthi
nyakenye ikhansili yakobulawayo yaveza ukuba imigwaqo engaphezu kwesilinganiso samathumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% isiguge yedlulisa isikhathi okumele ukuthi ilungisiswe. Imizamo yokukhulumisana lekhansili ngokulungisiswa kwemigwaqo yehlule, kodwa ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2021 umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubeluncoma okwamagama ohlelo olwe-emergency road rehabilitation olukhangelelwe ukulungisisa imigwaqo engamathumi ayisithupha lanhlanu ngendleko yezigidi ezingamakhulu angaphezu kwesithupha zamadola eZimbabwe i-R625 million. Kodwa ethi imigwaqo yakobulawayo idinga amadola emelika ayizigidi eziyisikhombisa i-R700 million ukuyilungisisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokutshona kosuku lwayizolo, inani labantu abakade sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kade selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 217,678, kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili babo, 187,980 babo, kungasebesinde kulo mkhuhlane. Leli gciwane selathatha umphefumulo wabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni. Kunje asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Amagqwetha agxile kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishen ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethe leli nyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo eye-Project Vote 263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukubana isibhalise abantu abangaba zinkulungwane phose ezintathu, 2971 kuphela elizweni lonke ngomnyaka osanda kwedlula. Kodwa inhlanganiso ye-Project Vote 263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilishumi, 9635, ababancedisileyo ukuyabhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sekudale inkulumo abanye besithi ezek ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lika-2023. Abezek labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Umgcini sihlalo wezek unkosikazi Joyce Kazembe utshele iphephandaba ele-Herald ukubana bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula izigidi ezinhlanu, 5.6 million. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesikhulumeni somanyano we-Ekhaya Vote 2023, uNkosikhona Dibiti, ngalolu daba.
Ama lawyers for human rights benza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana lezekhi ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka update ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhitha ukuthi hayi abantu ukuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe ikhona na
ilingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota
nje ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezishiyene ezisebenza emathebelelenti ngoNovember sihlose ukuthi ngoDisemba njengoba izekhi lisitshele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadana lokuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregister by only two coalition members as a vote abanye ba register 210 then abanye ba register 321 iwa mafikas esilawo kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register izekhi so khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi akuchithi akula abanye ba register ngaphandle kwamazenhlani sizwele ezizimbili iluhluphe esilalo kathesi
izekhi iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izekhi iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration
izekhi kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by izekhi on voter education, voter registration and as a stakeholder siqoqisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu barejiste ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizasiqala ukusebenza sisebenzisana la izekhi ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani barejiste ukuvota okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando wokuthi bona laba abarejistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezek sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njengabe sikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho esesikhangelele ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesiresist abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube ne-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixoxisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukusi-refer ukuthi hayi siyasa-register ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izekhi ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-updatewa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu
unkosi khona dimithi isikhulumeli somanyana okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota ngobuningi o-ekhaya vote 2023 iStudio 7 yehlulekile ukukhuluma labezekhi ngalolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kulabanye abadabuka eZimbabwe eyasebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kunokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa nguhulumende wakomakhelwane kwele South Africa okwamanje osevale ngcwele owe-Beit Bridge. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kwele South Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzekala emngceleni wakwele Zimbabwe lele South Africa uveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkhwananzi okuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kwele South Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze ukuthi ngixoshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of ukuthi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bayatshawa ngamasosha nangamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda langapha bahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. So kuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokusekelwa ngukosazana wendinkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imizansi ayisasifuni. Hambeni selungisa indaba zelizwe lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini kube ufele lalapha ngezenophobia into ezinjalo lekusasa labantwana abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda. So manje kusasa labantwana likuphi?
Kodwa umnumzana Siphongulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale khaya sisebenze sibili kodwa kumbe sihlale khaya silungise ilizwe lethu kodwa hayi isimo sinzima. Yikho kwenza abantu bafuneze bechapha ngekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha egangeni bazama ukuya eSouth Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bachiya abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza ngikwazi ukuthi singathi benze.
Ngokubandla lezano PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu ababese South Africa uma umumo usunjengalokhu sosithi uthi phendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule othi sokonakele kule South Africa.
Ungani umumo wakhona usiswa nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona usiswa lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengelamaphepha njalo iningi labo umumo wakhe South Africa lowo ngani usivalela phandle. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezamele izimuli zabo khona ngale ngase-South Africa njengoba kunjengenjwayelo. Kodwa kokwakathesi umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokukhangelela kwesibanzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni labo. Umumo wakhona ezindleleni sosibanzima i-South African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi. Kuyakumele bezame khonokho abangakwenza okusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibiye yangezelela ubunzima lobo bukhona lakhona ngale South Africa. Akulanto enhle khona ngale ngapha ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima imisebenzi kayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonokho kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kula bantu abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ababanje eBrightbridge bezama ukungena kwele South Africa kwakungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland nguGibbs Dube.
Uhulumende weBotswana uthi izikolo zizavulwa ngezigaba kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
kulenani eliphezulu lezifundi zeZimbabwe ezingena ezikolo kwele Botswana. Intethele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ugatsha lwezemfundo kwele Botswana lukhiphe umbiko ngolwesithathu lusithi izikolo zizavulwa kusiya ngesigaba kuqala ngezifundi ezimaklasi azaluba imhloliso ekupheleni komnyaka. Lokhu uhulumente othi kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi leBotswana lingakaphumi kugagasi lesine lona elifuqwa ngumhlobo omutsha we-Omicron. Kulezifundi eziningi ezeZimbabwe kwele Botswana iningi lingabantwana babadabuka eZimbabwe abasebenza elizweni elingumakhelwane. IZimbabwe yona ithi izaphuza ukuvula izikolo ngoba ilokhu ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Andrew Spanda bamukele inyathelo lokuthi uhulumende aqhubeke avule izikolo noma nje inani labantu abatholakala bele-Omicron lilokhu liphezulu.
Kuyajabulisa kakhulu okwenziwe nguhulumende ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo. Sifisa ukubana ngabe lokhu okwenziwe nguhulumende weBotswana yikho okwenziwe nguhulumende waseZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo.
Uhulumende uthi isifundi ezokubanga lesikhombisa esikolo ezingaphansi elesithathu kanye lesihlanu esikolo zemfundo yaphezulu bazavula ngolwesibili ukuthi amanye amakilasi alandele ngomvulo oyiviki ezayo. Ngokunjalo iningi labeZimbabwe liqala umnyaka ungakhanyi ukuthi kusasa imenjani ngemva kwezehlakalo zomnyaka opheleleyo. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokubona amazwe afana leBotswana leSouth Africa eqinisa imigoqo kulabo abazama ukuchapha ingcele bevela eZimbabwe okungekho emthethweni ngenxa yobunzima wokufohla ingcele ngesikhathi se-COVID-19. Lapho leBotswana eselibopheza qina emngceleni iningi labeZimbabwe lihlupha ngokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu. Ocubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kuzaqhubeka kusiba nzima kuzalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Abathungameli bamazwe sebekhangela kakhulu impilo zabantu balelo lizwe, izizalwane zalelo lizwe esokubiza thina sithi yi-narrow nationalism. Sebefuqela labo abokuza eceleni benze kube nzima ukuthi baphile kulelo lizwe. Yinto esizayibona iqhubeka isiya phambili. Sesingathwe thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lumisani ilizwe lenu ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe.
Kusenjalo kulokhathazeka ngempila kahle kamongameli uMkhwayitsi Masiso kwele Botswana kulandela ukuhlolwa kwakhe atholakalele igciwane le-coronavirus ngomvulo. Ihofisi kaMasisi ayikakhuluma okuningi ngesimo sakhe kodwa isikhulumi sikahulumende umzana John Tipoy uthi umongameli kade engatshengisi impawu ze-COVID-19.
Members of the public are assured that His Excellency the President does not have any symptoms and will
uzulu uyaziswa ukuthi umongameli kalampawu zomkhuhlane lo njalo uzaqhubeka enanzwa ngamadokotela. Uhleli yedwa kuyikulandela imithetho yeBotswana yokulwisana le-COVID-19.
Ele Botswana selibone inani labantu abathola bele-COVID-19 likhuphuka lisiyafika phose inkulungwane eyodwa ngelanga. Lokhe kwaqhamuka umkhakha omutsha we-Omicron ekupheleni kukalwezinyakenye. Kodwa ele Botswana lona eselihlabe ngokupheleleyo abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amathuma ayisikhombisa ekhulwini i-70.6% ijekiseni ye-COVID-19 kalizange liqinise kakhulu iziqondiso ezokunqabela umkhuhlane lo njengalokhu okwenziwe yiZimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisaron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebehlalele evalweni abakumdlalo wenguqu eZimbabwe njengoba kulokhu kungela ukuxazululwa kokufuthelanwa okuphakathi kwekomishini kahulumende elawula ezemidlalo e-Sports and Recreation Commission. Le nhlanganiso iqondisa umdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association iZifa. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asokuzinsuku ezimbili kwedlule usuku lobekwa inhlanganiso eqondisa ezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association i-FIFA njengelanga lokucina elokuba i-Commission ye-Sports and Recreation Commission ibuyisele emsebenzini ibhodi yeZimbabwe Football Association ukuze eleZimbabwe lingajeziswa. I-SRC okuyiyolawula ukuqutshwa kwemidlalo yonke nje elizweni imise umsebenzi ibhodi yeZifa ngenyanga kaLwezi kwathi ngompalakazi kube le ncwadi okuthiwe ngabeZifa ivele kwabe-FIFA ebisithi kungedlula mhla zintathu kwinyanga kazibandlela ilizwe lizamiswa ukuphatheka komncintiswano lamanye amazwe wakoba umgcinisihlalo wenhlanganiso yezifo uVincent Pamire uthi ibhodi yamiswa umsebenzi ngabe ihle iziphumele esikhundleni kulokuthi ilwise ukukhutshwa kwayo.
Umbladar akhitshwa ngcongress but wakhitshwa ngama-political powers, so i-political power ikhona eborela. Ungabona sesifike that level ungcono wena ukhule down ubayekele bayenze into abafuna kuyenza ngento zabo ngowayende akusibok wakho nakuyikuthi uyenzela abantu and lawa wala problem ithemeyo kade zizaphela in 3 months time akula sikhathi sokuthi wabe lokhu westilo bos bangalwa until next year. Ungcono ba-accepte ukuthi onakile and I don't think FIFA will penalize Zimbabwe ukuthi ingadlali kwa-Africa Cup of Nations. Ngwakhafu ayifune layo ukudisturbe kwama-tournaments akhe.
Kulo mzamo osuqalwe ngamakhansila amela inhlangothi ezijiyeneyo ezomdlalo wenguqu ezibalisayo e-Premier Soccer League, i-Northern Region, i-Eastern Region kanye labanye ukubiza umhlangano lapho kuzaxazululwa khona indaba eziphazamisa ukuqutshwa kuhle komdlalo wenguqu elizweni. Umhlangano lo ubikwa uzaqhutshelwa esigodlweni iHarare mhla zingamashumi amabili lathoba munye yona le inyanga kazibandlela. Wake waba unkokheli yezifa Southern Region uThumediso Drogba Makhurane uthi amakhansila lawa kwakumele ngabe kudala aqala imizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni.
I-petition leyi efakiweyo leyi ngama-councillors hayi bona sibili i-constitution yabo abayilandelile abaphambanisanga sibili kodwa i-timing yabo yiyo esirong ngoba u-sports commissioner seze wangenela phambilini kwabo ukuthi ngathiwa yiyo abaqala ukureza i-red flag njalo kathesi abanye babo abasayine le petition kukhanya ingane ngabantu labana abakulist yokubhanwa yi-sports commission okuthi kathesi even iziva board yakhona yabhanwa yi-sports commission so abangeze babiza abantu ababhanwa yi-sports commission ukuthi bayenze labo umhlangano babe futhi agenise ne-breacher omthetho so i-petition yabo sibili ibiqondile kodwa iku-wrong timing.
Kusaziso sabo esokuqhuba umhlangano wamakhansila athe indaba ezizahlafunwa ngalolo suku ngezigoqela ukumiswa umsebenzi webhodi yezifa kanye lokungenzakala nxa ilizwe leZimbabwe lingamiswa ukudlala lamanye amazwe. Olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association kobulawayo uMorris Mkwiti uthi kungaba kubi kakhulu nxa leZimbabwe lingajeziswa yenhlanganiso yeFIFA.
Thina sikhangelele ukuthi ibhora lidlala loko kwenzakalayo between i-SRC leZifa thina kusiphathi bona kumele belungise izwi yabo in order kungakabi lama-tournaments anjengabo AFCON ngoba thina singabhanwa ukuthi ibhola sisadlala impilo zabantwana sezisenkingeni labo coach ngoba thina siphiliswa ibhola thina sikhulekele ukuthi i-SRC leZifa babe nokuzwanana belungise inkinga zabo njengabantu abadala njengabo abakhokheli bebhora lama-sports.
Kule mibiko ethi ilizwe laseZambia selihlela hlala lilungele ukuyathatha indawo yeZimbabwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wona okumele uqale ensukwini ezilandelayo kwele Cameroon nxa kungenzeka ukuba lijeziswe yi-FIFA. Ilizwe leZimbabwe izijeziso ze-FIFA zigoqela ukungaphatheki kwelizwe leZimbabwe kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokulawula kwenhlanganiso ye-FIFA ikanti labadlali bakweleZimbabwe babe bengasayinelisi ukuyadlala kwamanye amazwe. Lokhu-ke kwenzakala emdlalweni kakhilikithi ngemva kokuba be-SRC bemise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Cricket okuyisenzo esithiwe ngabenhlanganiso ye-International Cricket Council ikungenela kukahulumende ekukhuphweni komdlalo kakhilikithi. Mele isitudio 7 ngobulawayo ngimntu ezefinjanje.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakobulawayo besithi siyingozi enkulu emigwaqweni. Besithi sekuyingozi enkulu ukuba semgwaqweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission icela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa komakhelwane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umphrathejesi Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela emlenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.